Leyinzima mfowethu, uyabona le yinto yomndeni esileminyaka leminyaka, izigidi lezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlekile lapha kumahlangothi wonke amabili, awe-Palestina lawe-Israel.
Impi leyi kunsukwane ezizayo singakhayelela ukuthi kungaba lokuthi kube lokukhumisana umlotha na, kumbe ingaba yimpi engathatha isikhathi eside?
Angikhona ukuthi izaba yimpi engathatha isikhathi eside le, ngoba ungathi uyakhanyela izimpi eziningi ilizwe le-Israel esethe yalilwa lamanye amazwe khona ngale esihlengeni se-Middle East. Abanganga ukuthatha isikhathi eside, ungathi uyakhanyele ka-1967 kubangwa i-Golan Heights ayithathanga isikhathi eside, kube la think enye kwabango-77 uthi uyakhangela le into afathada eka-2012 zange ithathe isikhathi eside. Ngoba kumele sikunanze lapha ukuthi amabutho e-Hamas wona ngokwayo lesihlenge lapha khona agonjolozele i-Israel, akula indawo eziningi angaya khona, kuthi lezi khali abalazo aziningi, njalo abalawo amandla kube abangani abalamandla abangabasekela njengamangani abe-Israel abe-America. Yikho ngibona ingani hayi akusezo kuthatha isikhathi eside. Into nje engani izadonsa ukuthi njengoba sisiza kuthiwa kungani kule nkulungwane kumbe inkulungwane ezimbili zabantu ezama-Israelite ezithunjiweyo, yikho-ke okuza engani ngathi kuze kumisa impilo, ngoba siyakwazi ukuthi empini esezidluleyo bekuthi nxa sokunjalo kuqalise nje ukukhuluma ukuthi abantu laba abathunjiweyo bengakhuluka njani. Yikho kunjalo okuzenza ubona ukuthi amabutho e-Israel athi hayi kumele ehambe enonyoba ngendaba, ngoba ngagcina kubulawa izizalwane ze-Israel. Yikho okunye okuzanceda lapha ukuthi amazwe anjenge-Israel nabo-Jordan bona bazabe besithi nxa bekhuluma la mabutho e-Hamas futhi i-America layo lapho nxa ikhuluma ne-Israel izabe sithi ukuthi hayi mayuyu madoda, sokufiwa abantu abaningi lapha, sokubhizisa into ezibasike sikhulume. Ngoba izimpi ezinje vele zona azijayelanga ukuthi ziphele sibili ngombhobho, ziyabalwa impi ezothiwa zaphela sibili ngombhobho, ngoba abantu abanye abanjani abangali basebenjani sebehluka.
Sibone iMelika isima le-Israel, ukubona njani lokho?
Lokho angikhona ukuthi intathe kumele ukuthi ingathi iyamangalisa abantu, ngoba ubudlelwano phakathi kwelizwe le-America le-Israel uvela khatshana kakhulu, and angikhona ukuthi besingathi kathesi ukuthi kuqhamuke into enje kube kungani kuyaphambaniseka or futhi bengasanjani bengasazwanani lawo abantu ababili i-America le-Israel. Kodwa ngiyakwazi ngiyakhula ukuthi hhayi i-ANC ithangale kuyabe kulokona ukukhuluma ukuthi hhayi siyayizwa indaba yakho ndoda, kodwa hhayi kume kule mthetho phela lapha ekumele ihlonitshwe ngamazwe wonke omhlaba umthetho, ngangitsho kusiyilwa kuba le mthetho ezimpini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyalandelwa. Ngesingakukhangela kathesi ukubulawa kwabantu abangasibomasosha ngapha e-Hamas kumbe ukubulawa kwabantu abangasibomasosha e-Israel, akukho emthethweni wezimpi amazwe wonke omhlaba jikelele kumele njalo wala awulandele.
Sizabanye bekhuluma ukuthi impi le ilakho ukwenza ukuthi kumemetheke impi kuma-Arab nations, ukubona kuyinto engenzakala yini le?
Ukuzonda kuza kuba khona kakhulu, kodwa abantu abadala bazaba khona endlini abanjani abazathi hayi ukuthi into leyo ingamemethekiyo phambili asiyiboneni ukuthi singayilungisa siyiqede njani phakathi kwamazwe la amabili awe-Palestine le-Israel. Angikhula ukuthi bakhona abantu kathesi kumbe amazwe kathesi afuna ukubana amazwe abo ehugwe engene empini, ngoba asikwazi ukukhangela ukuthi phela amazwe amaningi e-Arabhu akanda kuvela ekuthukutheleni okukhulu kukhulu okwaletha i-Arab Spring kwalandela umonakalo owayenziwa yi-ISIS. Angikhona ukuthi abantu abaningi bafuna yini wale appetite njalo yani enye impi.